okufanele kwazakale ke uzulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes besile nhlelo echuru e-aplayelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule kara alikuma ama-constituents ngenxa yokubana ke lapho esikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje likhuluma labantu kasonto ke engadingeka ukubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke aba-interested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalange iphiwe ama-instruction ngaba ama-political party and politicians over ukubana kuvunyelwa abanye kuyaliswa abanye izanu iyabhodle ke sibabone kobulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwanga abantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke bekampena besenza amakhara labo sikhangelele ukubana amapholisa fanele ku-apply umthetho universally equally and fair manner kubo bonke kwe abantu abakhankasayo. Ngiyabonga.
Kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe? Imvumo yokuthi libe le road show kumbe i-car rally yona beliyitholile yini emapholiseni?
Kakhulu ye mhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe siaplayele emapholiseni njabo siyabe sikuveze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani and as part and parcel of our mobilization efforts abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke and as part and parcel of our program nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyene bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokho. So thina silandela ke umthetho senza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle. Ngiyabonga.